Uphenduke usidlama langabi umkhuhlane we-COVID-19 kwele Britane. Iningi lesizalwane zeZimbabwe sezilala zingalele ngovalo zisesaba ukuthi uzaphinda utshaye ukhwaze ngolaka njengalokhu okwenzakalayo ekuqaliseni kwalunyaka wagcina kuvalwa ilizwe lonke. Unkwazana Respect Sdubutu ohlala edolobheni leLester uthi abantu kabaqaphele.
Yakwazi ukuthi-ke yabuya lapha yathatha izihlobo zethu ekuseni lantambama bathi sebejika bathi khona thina ama-blacks into esifa kakhulu. So kathesi isikhathi sokuthi sizinakekele, sizicabangele, singacabangi imali ngoba imali iyadlula. Awukula mpilo umuntu ongayithenga ngemali. Mina nginje ngisebenza ku-front line but ngi-decide ukuhlala ngikhaya. Abaningi abaphuma ke-positive ngi-corona ngabantwana abancane, ama-20s. Because mina ngikhuluma from experience ngangafelwa ngumuntu oklozi kimi ngendaba ye-corona.
Umnumzana Bernard Nyoni umongi esibhedlela sedolobha le-Manchester njalo-ke wagula ngalo mkhuhlane uthi ukubona kanye kubona kabili.
Mina i-COVID yapho seyambulala. So ukuthi ngibuyele emsebenzini futhi hhayi ngunensi impela but impilo yami iqakathekile kakhulu ukuthi kungcono umsebenzi wakhona uphele. Sengichile lo msebenzi wakhona lo ngisendlini ngihlaleni. Abasebenzi abafuna ukusebenza kodwa hhayi okuyinto lokhu kugcwele njalo futhi kubulala abantu kuthina abantu abamnyama kuyaquphula.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubisela amabhizinisi emuva ubulala ezomnotho. Unkosazana Phathi Nyathi ule kampani yakhe yezempilakahle encedisa abagulayo besezindlini kodwa ingxaki sokuyizisebenzi ezingasabuyi emsebenzini ngokwesaba umkhuhlane lo.
Test and trace it's making it worse because uvuka abantu abangu-2 or 3 bethi bona kuthiwe ba-isolate. And given i-support bubble yama-volunteers lama-students nxa bevalile kuba ngcono. Kunzima kakhulu. We just need the support really from all corners. Local authorities. We'll get more information. Information sharing. It's very helpful as well to everybody else.
Unkosi Zana Privilege Dube was at Brighton. Uyasebenza uthi indlala yodwa kuye lonyaka ngenxa yalo mkhuhlane.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi i-corona isiphendukile. Njengathi thina amabhiyuti therapist enisisebenzayo kunzima kakhulu kithi asazi sizophila ngani. Siyahamba emasaluni siyavula emasaluni hayi amaklayenti awekho so angazi sizophila kanjani.
Umnumzana Mthandazo Thebe yingcwethi kwezempilakahle esebenzela edorobheni leChester. Yena-ke uthi i-COVID-19 ayikabi lo muthi wokuyelapha kumele njalo nje abantu baqine ngokuzivikela.
Kukhanya umkhuhlane we-COVID usuqalile njalo ukumemetheka okwesibili ngendlela eyesabekayo. Sesikumele sitshintshe indlela esisebenza ngayo, ikakhulu emahofisini. Asisahambi emahofisini, sokumele sisebenzele ezindlini. Sesike sabona abaningi abasitshiyileyo ngenxa yomkhuhlane lo. Umkhuhlane wakhona ukhanya ungakhontroleki. So wonke nje umuntu uyacela nje ukuthi silandele nini ama-regulations ona la imithetho ebekiweyo ukuthi ugeze izandla, sanitize and stay safe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani lwe-Office of National Statistics lubika ukuba sokulabantu ababulewe yi-coronavirus abazinkulungwane ezingamathumi adlula ayisithupha 60,000. Lokhu kwaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka. Asebebanje beligciwane leli sebelanda isigidi esisodwa e-England. Ngeviki ephelileyo uhulumende weBrithani ufake iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli ezehlukeneyo njalo zitshiyana ngamadolobho esithi ukuvala ilizwe lonke kubulala ezomnotho. Ingcwethu kwezempilakahle zona zithi izinqumo lezi zokufakwa ngezigaba ngezigaba azisebenzi ngoba abantu bavakatshelana bethelelana umkhuhlane lo. Bathe uhulumende kumele akhangelisise ukuthi umkhuhlane lo ungavinywa njani ukuthi ungamemetheki. Bathe ukumemetheka kwaleli gcikwane kulakho ukuthatha imiphefumulo yabantu abaningi ikakhulu ngesikhathi somqando osuqalile emhlubulweni waseYurophu. Ngakho-ke zikhuthaza inhloko kahulumende yeBrithani umnumzana Boris Johnson ukuthi avale yonke into aqinise iziqondiso zokuvikela kumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele isithu 7 eLondon, igama lami ngeza Jesus Banda.